VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngensonto omhla ka 7 kumfumfu 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank umnumzana John Manguja esithi amafutha ayimota awepetrol asekhona ngoba uhulumende wathengile, iningi lithi lokho akubonakali ngoba kulokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la.
Ungakhangela izinto ezifana labo cooking oil nabo zinkwa kukhuphukile kona lapha emakhaya, iningi vele selizabona ukuthi ingxenye mhlawumbe ngesisimuthi kuphela. Abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukele.
Siza kuzwa iziphathelane lamasiko abatsha, njalo sizwe ezokholo lwesiKristu silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Kula kokuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama zile msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omutsha uvuke ume ngezinyawo. Labakade bekuhleka, labakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank umnumzana John Manguja esithi amafutha ezimota awepetrol asekhona ngoba uhulumende awathengile, iningi lithi lokhu akubonakali ngoba kulokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la. Umnumzana Manguja wethule umbiko oveza ukuthi uhulumende usebenzise imali efika amadola ezigidi ezilikhulu i-500 million lamhla lapho ngoba imali le eyobolekile eyokuthenga amafutha la ingqoloyi kanye lokunye okusilelayo. Imithi ezibhedlela layo ibikwa isilela. Ngalokho uhulumende uthi abantu yibo ababangela ukusilela kwalezimpahla ngoba bezithenga ngobuningi bazo bezifihla bese sabela ukuthi abayi kuzithola kusasa. Kusenjalo ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lethule umbiko lisithi kufanele umnumzana Manguja, umnumzana Ncube, umongameli Mnangagwa labanye babo bechiye umsebenzi ngoba sebehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-Civic Society Organizations lawo uhlangene izolo wathatha isinqumopho esifanayo. I-MDC ithi ibandla le-ZANU-PF aligcwalisanga izithembiso elazethula kugwalo lwalo lwe-manifesto ngesikhathi sokhetho ngoba lathembisa abantu okungasikho uqiniso kusobala ukuthi ugwalo lolu babe sengalezimithiyo. Selokhu sikudaba lunye, sixoxe lo mnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi ohlala eMadlambuzi ePlumtree ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba emaphandleni.
Imali veyinana lento yepanic, that's how it works. That's how even ivalue yama-shares, ama-organizations, ivalue yemali ye-country is run. It's about what is being said, it's about what has been experienced, you go determine the value there. Imali nevalue nokuthi umuntu uhambe siyathenga how much bread in the morning.
Kuyikuthi imali leyi 500 million sisetshenzisiwe ukuthenga lezi impahla ingaphela ke.
Disappointing thing is that possibly isiphelile vele bathengile. Kunomunye uMr. X othethe 200 or 4,000 liters of fuel. Uzibekile uzitshela ukuthi uzezithengisa imali edulayo. Abantu phela under panic circumstances they hoard. Obakwiza ukuthi i-hoarding in economic. So sikhuluma nje kunama-fuel abekiweyo ezindlini, abekiweyo emakama, afihliwe ngoba angithi demand ingayakhwela economically, i-price you can raise it ngoba abantu bayazibaningi. So you say ukuthi if kuba ningi kanje, instead of selling this thing for 5 rand, I'm gonna sell it for 20 rand. Wonke umuntu abasegijima abisa kuphela because the circumstances are difficult. So that's the thing. beyiphika phansi siyakhona ukuthi situation ibe right but because of our experience this is a thing that government should understand
sesikhangela umthelo lo osanda kwethulwa ngumnumzana Ncube lokunye nje okwenziwa ngukhulumende ubonikani kuzaba lo mthelela ungcono yini kwezomnotho
again I think central to what I'm saying to you is as long as no one sits abantu beZimbabwe down to explain to them why we are doing what we are doing, nothing is going to succeed. So what we need umthuli Ncube nomagutsha abafuna ukuthi abantu beZimbabwe bayibone enhlizweni zabo nasemehlweni abo ukuze bathi okay cool siyafisa ukuthi sidlule enkangala sisiya lapho esiya khona ngoba sisibonisile ukuthi siya kuphi. Akufuzanga ukuthi abantu babanjwe njengamakholwa nangenkani but inhlelo zabo zingaba yilo hlonzi okwehlulayo kuyikhona ukuthi abakucommunicate-anga kahle kulale inyakanyaka ethiwa yi-grapevine ngesilungu ongathi uyabe ngesinto bekangamahungahunga it's a very dangerous thing iyakhona ukudiliza into enhle uthi ma uhlezi nanje uze kuthiwa ubani uthe kusasa uyavuka ediliza indawo enje uqale nje leyo nto ibe yinkalakatha yento igcwale zonke izo abantu bakhasi ukuphanika ngento engekhoyo at all so the most important thing apart from ukuthi inhlelo zabo zilohlonze kumbe ngezamanga is for them kufeze ukuthi babe very aggressive in terms of communicating I don't know why they don't take that serious siyakwazi ukuthi hamba kuma-elections abantu banye baziwa bacomplaina but at the end of the day these guys they have umuntu olwa nabo kuthiwa i-opposition who is communicating thoroughly i-opposition ayidlali iyacommunicata in terms of ukuletha izinto kuthiwa zimbi ngiyabona enye ungani yifilimu kuthiwa ungani umthuli Ncube nabomagusi yalabomnangagwa bahlanje kuthiwa yimovie yokudiliza izimbabwe zo so they're actually very aggressive now who is there who government or counter this thing that the opposition is doing umthuli Ncube akathenwanga ukuthi akhulume nabantu uthena ukuthi alungise imali umagusi akathenwanga ukuthi akhulume nabantu uthena ukuthi alungise imali uyabona lowo minister wakudala othiwa ngujonathan moyo he was very aggressive in terms of communicating aze agcina even ezingoma ezingoma yazikhumbula izingoma zekudala wonto mzimbabwe ndiwonto emina wagcina evala even namanye ama-programs because he wanted to send a message to the people of Zimbabwe. There is nothing like that right now.
Lapho ke lizwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe yena obehlaziya ingxabangxoza ekhona kwezomnotho welizwe elizweni. Sesizalethulela ke ingxoxo lomnumzana Thamani Ncube ebesiyuchilo ekuqaleni yena ke ngusomabhizimusi ohlala eMadlambuzi ePlumtree usichasisela ngokuthi kwenzakalani esigabeni sakhe ngalolu daba.
Okwakuqala vele sikhuluma ngabantu abangelandlela abangathola ngayo imali okwakuqala. Then okwesibili ukuthi bona labo abayitholayo emabhanga ayitholakali bese kusithi khona la marandi lawo ade sivele siwajwayele hayi ukhanya ingani akusela mali vele elizweni. Kwehlula thina nje singama-traders sinje sesicina usehlisa intengo lokhuyana okumangalisayo kwenzela ukuthi khona wenelise ukuthola lona lelo dola eliyabe likhona kusefileshile elilodwa. So sesicina sesehlisa ama-price ngendlela yokuthi akusela nzuzo vele ngenxa yokuthi khona la uyabe ufuna ukuthi kwenye ubuyele ekhaya ule dola lona lelo lesinkwa kuphela. Ungakhangela izinto ezifana labo cooking oil nabo zinkwa. Kukhuphukile kona lapha emakhaya iningi vele selizabona isiko ingxenye mhlawumbe ngekhisimusi kuphela so okunye mina enginanzelelayo yikuthi khona abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukeli ngoba thina ungakhangela ngapha sisemngceleni phele thina ePlumtree so ama-traders amaningi izinto soda kubo kutswana la kubo South Africa so awungeke wahamba lebondi khona ngani kanti ke awungeke wahamba ebank ulenhloso yokuthi khona uzathola amarandi kumbe ama US dollar owathole
manje izakhamizi ziphila njani
impilo yezakhamizi inzima njalo siyabona ukuthi khona ukunzima buza qhubeka kusiba khona ikakhulu ngasinanzelela ukuthi khona sokukhulunywa lodaba lokuthi khona lonyaka kungani umkhathi awusoze uhambe kahle izulu lizaba lilithwana lisoze lenele so sikhangelela ukuthi khona kuzaba nendlala kwenzelela abantu bakithi bathembele elizweni lase-South Africa kodwa-ke siyabona ukuthi khona i-economy yase-South Africa layo ingani iyazamazama lalabo abafikileyo abafisa ukuthengisa inkomo nezimbuzi uba novalo lokuthi khona athengise ngebhondi lona leli ozathola ukuthi khona ingxenye intengo yalo ukuthi khona ngaba lele $10 US dollars isilingana le 20 bond nale bengikhuluma nabanye bekhuluma ukuthi khona kule ndaba yabantwana besikole leyasebenyiselwe i-exam fee ngama 30 something dollars So akulusizi kakhulu into eyenzakala elizweni lakithi besifisa ukuthi khona luba kule ndlela yokuthi khona kulungisiswe ngoba umonakalo esiwukhangeleyo lapho uzaba mkhulu kakhulu lonyaka.
Lo mnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi sixoxelaye esemadlambuzi ePlumtree. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Ngeselichiye kancinyane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
namhlanje sicoxa lenduna uMathema ongumgcini sihlalo weCrown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe sikaMthokazi uPrince Bulelani loBhengula Khumalo. Sizwile ke ukuthi amakhumalo asemgcobe ukuthi abe nguye phela ozathatha isikhundla senkosi uloBhengula kamzilikazi kamashobana. Ye, siyakwazi ukuthi phela bakhona abanye abalokhu besithi yibo okumele bethathe isikhundla lesi.
MaMathema, akusichazisele sibili abantu bangani bathabele kakhulu besizwa kuthiwa uBulelani Khumalo ugcotshiwe koKhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Angeke ngichasise kwaoKhumalo, mina ngingachasisa okuphathelene le-Crown Council. OkwakoKhumalo, oKhumalo ngokwazi kwami kumbe ngingathi even nxa kubekwa yona induna ngokwayo, igcotshwa ngabakwabo ensitha okungakafiki ebantwini, okukaZulu lokhani okwenzakala phakathi kwabantu. Okwenzakala ebantwini yikho engingakhuluma ngakho engingakwazi ukuthi ngabe yikho okwenzakeleyo kumba kwenzakalanga okwakoKhumalo ngokwemsamo, ngoba okwemsamo kwakungenelwa noma ngubani lokhana kuyabe kakhulu kubikelwa amadlozi akoKhumalo.
Ye, siyakuzwa sibili. Akusichaziseleke ukuthi khonokho-ke okwenzakalayo ukuthi-ke kube le nkosi yesizwe sikaMthokazi njengokukhuluma kwami elawe, akuchazisele sibili abantu ukuthi kambe kuqakatheke kanganani ukuthi kube le nkosi.
Ukuqakatheka kuqakatheke kakhulu ukuthi kube le nkosi ngoba isizwe leso kuthiwa ngasamaNdebele sidabuka vele sile nkosi sisuka kwaZulu sizofika lapha kwele Zimbabwe savele sabuya sile nkosi. Asiyo nto entsha, into eyachithwa njalo ngumbuso wona lowo owenza abantu bahamba babhonjwa emazweni oZambia kubo-Angola langaphi langaphi bezama ukuthi bavuselele into zakibo ngoba yikho okwachitheka khona isizwe ngaleso sikhathi.
Ukuvuselela lokho elikwenzayo sokuyafika yini emaphethelweni?
Ye, lapho besibambe khona ukuthi sisamiswe ngamakhosi oyikakhulu amakhosi ngoba walaphana mhlaka 3 kwagcina sokumangalelwana uhulumende engazwisisi ukuthi wayeisizwe samaNdebele sesifuna inkosi.
Kodwa selikubambe njani okwamanje?
Okwamakhosi lokho kusemakhosi.
Kuthiwa kuzahamba njani? Alikakhulumi ngakho, balibiza nini?
Hayi, asikabizwa kodwa lathi sikhangelele ukuthi njengomina njengo-Crown Council Chairperson khangelele ukuthi sike sihlale sihlale phansi lezinduna sibone ukuthi udaba lolu singalubamba njani.
Iy'nduna zonke zithini? Ziyamsekela ukhuma uBulelani yini?
Angeke ngithi ukuthi zikhona ezingaphandle ngoba ubuningi bethu abaningi sikhona ngale kuyibulelani ngoba imbali yakhe nxa siyibala beyichasisa ngoba sibengcwethi ezithile embalini zesintu zakwethu ezinjengabophathisa kuyalandeleka kulo mzila kuyakhanya kulo mkhandlo ukuthi into le yasuka lapha yalapha. Hayi, sakuzwisisa sakwemukela izinduna yikho sathi nase sine-Crown Council le siyizinduna zokuthi into le sifisa ukuthi siyilungise igcitshwe ngokupheleleyo.
So siyabona kulo zwide kalanga Khumalo la uyakhuluma uthi la khonapho-ke esitikini kuzobuya ke lo mnumzana Stanley Khumalo la bathi bakhona liyakhulumisana labo yini ngodaba lolo?
Mbona ngani lokhana kwaqedwa ngamaKhumalo kodwa anti vele umbuso sonke sihlala sikwazi ukuthi uyabangwa njalo umbuso ligazi.
Kodwa
akulambuso owake wabuya ugeleza njengamanzi njengokudla kwengwenya okubuya la manzi.
Umbuso uyabangwa sibili.
Wonke umuntu nxa embathile kugodola uyidonsela kwezakhe inyawo.
Kunjalo sibilini. Ndunankulu, akutsho-ke ngamafutshane kokugcina ukuthi pho libona zani-ke isigaba usesisele ukuthi lisihambe isigaba sakhona singanani uze lilungise konke kokhonokho?
Thina thina njenge-Crown Council into esiyikhangelele ezikalele ukuthi sibone ukuthi ama-cost asebenza siya kuma ngaphi, kungaphela into yonke ye-court le, yikho sesizaqalisa ukuthi sisebenze udaba lolo. Aluqalwanga yithi, ngithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi udaba lolo kaliqalwanga ngu-Chief Mathema kumbe labanye labo khathesi. Udaba lolo lwaqaliswa zinduna ezinye zazikhona emuvane ezithinta osivalo osivala umahlangu ongungumba nomkhwananzi onyanga zonke, ayikhona lokhona kathesi. Ababekhona phambilini yibo abaqalisa le into yokuthi kakudingwe kuvuselelwe isizwe, kudingwe inkosi, kube lobukhosi bamaNdebele.
Kodwa sekuseduze na ukuthi kulunge?
Anti sengwazikhahlela vele.
Ye,
angeke ngithi ukuthi kuseduze kumbe kukhathana, kodwa kukhona kuyadingakala ukuthi isizwe sibambane, singabambana njengoba bakokhumalo sebasivezele ukuthi imfundo ingaphi, le mbane ingaphi. Kuyabe kufanele ukuthi kungadlula indaba yamakhoti yonke leyo, kulungiswe, igcotshwe inkosi yesizwe.
Besixoxa lamhlanje le nduna uMathema, umgcinisihlalo we-Crown Council, ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Zaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo, lapho siyakhuluma khona labantu abachiyeneyo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangela obaba mkhulu, babe lobo logogo
senziwe manje.
Kangela ezinye izizwe, siyawagcina amasiko
wawo.
Luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumayigobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Thafara Makaza, kodwa lamhlanje sixoxa ngento ethiyeneyo. Ngeviki edlule besixoxa ngenkampani yakhe iZim Taxi, kodwa lamhla sixoxa ngenye inkampani yakhe okuthiwa yiFixer Inc. Masambani kuye siyezwa okunenge. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila mina, unjani khona ngapha?
Siphilile, siphilile baba. So, masiqala uhlelo usitshela ngamafishane ngale nkampani yakho iFixer Inc.
Yebo, so iFixer it's a very simple app ekwenza ukuthi nxa umuntu edinga umsebenzi, nxa ungumuntu oklinayo, umuntu ongumplumber, electrician, uyakwazi ukubona imisebenzi efunwa abantu abasemaduzaneni.
Ngeviki edlule besixoxa sithinte le ndaba e-data. Ngiyazi ukuthi iFixer layo just like iZim Taxi iyatholakala ebulenjini. Nxa umuntu engelayo i-data uyakhona na ukwenza into efanayo ukuthi alithinte ecingweni bese sebenzisa ama-services en?
Owakhathezi akakwanisi ukuthi asithinte ecingweni, but sisazama ukulungisa khona ukuthi emalangeni kuyabe sekukhona. But owakhathezi kuyakumele umuntu ebele i-internet.
Awuboni ngani lokho kungahlupha?
Ya, kungahlupha sibili, kodwa abantu ade beyisebenzisa kathesi ade bengakakhulumi ngakhonoko, but yinto eqakathekileyo sibili ukuze siyithinte abantu abaningi sibili, so sizakufaka emalaki.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqala iFixer Inc?
Ya, so iFixer Inc ivela ukuthi ukulungisa, ukufixa anything. And so mina ngananjela ukuthi abantu abaningi bobulawayo kumbe ngaphi, abaningi abaye sebehambe ema-university, imisebenzi iyahlupha kakhulu, and iningi labo ligcina selisiwa ngama-service providers abalungisa iplumbini, ama-electricians, abanye abayenza into ze-laundry, catering. So mina ngabona ukuthi at least kungaba le ndlela eyoku-organiza ukuthi bekwanise ukubuilda i-reputation kuma-customers abo through iFixer yona leyi app yakhona. So yindlela yokuthi abantu bethole imisebenzi yabo lula.
Inkampani yona le iFixer Inc ikhangela ukusiza abantu abaphila eZimbabwe jikelele na?
Yes, abantu abaseZimbabwe kathesi labantu abayi-50 abarejistile.
Awungitshele-ke mnumzana, umuntu angathi hayi lasi isifiso sokusebenza ndawonye lawe, laye asebenzise ama-services awe-Fixer Inc, kumele ayenzeni?
Ya, so nxa umuntu ele ephu yethu ye-Fixer, sithi nxa ku-istofu sifile endlini anti wena uyakufuna u-electrician, but nxa ungakwazi u-electrician yaphomba uhamba ngathi ku-Fixer laphana, then uyadescribe ukuthi ufuna ukulungisela maybe kule plate ezingasasebenzi kwistofu sakho, then ungaposta ku-Fixer. Umuntu okwanisayo kulungisa isitofu, i-professional electrician esiyabe sihle sayiveta nje, uyabona umsebenzi lwana, then uyakwazi ukuthi ekufonele khonapho ngazo, ehle kufonele directly wena. then nxa engayenza umsebenzi uyambhadala then uyamnika i-rating ezasebenza ukuthi nxa omunye esefuna ukuthi umuntu lo anamsebenzele yabe sekwazi ukubona umuntu lo uyakwanisa yini umsebenzi wakhe.
Kodwa ngaphandle kokuthi mina njenge ngibe yi-client esebenzisa ama-services enu, nxa mina ngiyi-professional and la ngifisa ukusebenzisa i-platform yenu lena, kumele ngiyenzeni?
Yeah, so into uya-applya, ungathatha i-app kule ndawo lapho ukuthi uya-applya ukuthi usebenze lakhe. Then nxa unga-applya lapha siyathatha ama-details akho, siyabe usitshela la ukuthi ususebenze okweminyaka emingaki, usitshele lo ukuthi wake wasebenza ngaphi, lama-qualifications akho. Then nxa ususebenza lathi thina siyabe usebenza lapha, then kumsebenzi lani oyitholayo thina siyabe sithatha lathi 10% khonapho.
Kulula okungakanani ukusebenzisa le app?
Akulula sibili, okwakho yikubhala kuphela ukuthi wena ufuna ukulungiselwana. Nxa ungabhala then uyasenda kuphela, then umuntu uyabe esebenzisa i-app yethu eyi-professional uyakubona yena esayidini lakhe.
Right, masigqibe uhlelo Thafara, utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuyithola le app kumele bayephi?
Iinumber zami engiyisebenzisayo lapha eZimbabwe ngu-0784-526-338. Njalo bengaphomba ukuthi Fixer Zimbabwe ku-Google Play Store bayakwanisa ukubona i-email yami, then bayakwanisa ukubona yonke into emayelana ne-Fixer.
Hayi, sikuzwile kahle Thafara Mnumzana, ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle ukuba lawo kuhlelo lwabasakhulayo.
Ya, lami ngibongile.
Hayi, mthwakazi omuhle lapha bengixoxa lo Mnumzana uThafara Makaza. Kwane lokwa lamhla bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo, sengilishiya-ke ngisithi libe leviki elishukela. Igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Siyabonga Mike, kesizwe ezokholo lwesiKristu.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje isilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, sakubona wena la kanye nabalaleli ababukele.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba esithole encwadini kamprofeti uHezekiya, isahluko ngu-37 amavesi 1 kusiya ku-6. Abalesikhathi bazabala khonapho, abanye vele indaba abayaziyo, indaba yesigodi samathambo omileyo. Lithi lizwi lapha encwadini kaHezekiya, uNkulunkulu wamvakathela wambonisa isigodi samathambo omileyo, kuthiwa angomanga kuphela kodwa awome kakhulu, okutho ukuthi engxenye mhlawumbe ayisele isikhathi eside lawo mathambo ekuleyo ndawo. Wasembuza ukuthi kambe la mathambo owabonayo angaphila yini. UHezekiya wathi hayi Nkosi, nguwe waziyo. UNkulunkulu uyamtshela uHezekiya uthi la mathambo azaphila ngobana mina nguNkulunkulu, athi nxa esephile lawo mathambo abantu babone ubukhulu bobuNkulunkulu bayo. La mazwi akhuluma ngesigodi samathambo omileyo singawafananisa lempilo yomuntu. Sikhona isikhathi empilweni zethu lapho esizwa impilo yethu yomile kungelalutho, siphansi esigodini singaboni lutho, sesilahlekelwe yithemba, sesilahlekelwe indlela, sesilahlekelwe ngumbono, sesilahlekelwe lalukholo kwabanye. Impilo zethu zimvele sezifana namathambo, ngoba ithambo nxa lilodwa lithambo nje kalinamsebenzi. Impilo zethu ziyazincipha, siswela impilo. Yiyo mhlawumbe impilo uNkulunkulu ayibona kuwe ukubana usukufana lesigodi samathambo omileyo. Abantu bayakuhleka, bayakunyonkoloza, bakhuluma ngawe, bayakudelela, bayakweyisa, bathi kake limkhangelelo.
lo akusela lutho uza sitshelani kala lutho umyanga kafundanga uyagula uyiloku lalokhu ilizwi likaNkulunkulu libe selisithi lanxa kunjalo impilo yakho ilakho ukuvutheleleka uthole impilo njengamathambo abona uHezekiya uNkulunkulu uthi lamathambo azakuphila lami ngithi kuwe mntu kaNkulunkulu namhlanje akukhathalekile ukuthi usesimene esinjani ulako kuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama le msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omutsha uvuke ume ngezinyawo labakade bekuhleka lakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu sengitsho lelizwe lakithi imbala singaba yinhlekisa ezizweni sishwele lokhu lalokhu sikhale emini lebusuku kodwa uNkulunkulu uthi lingadeli lingalahli ithemba bazalwana abathandekayo asithembeni uNkulunkulu uthi kasoza sithiye sisodwa yikho ethi lanxa sidabula esigodini sethuzi lokufa asinakwesaba ngoba uNkulunkulu lakhe
akuyiphethe mfundisi
asikhulekeni baba nkulunkulu oyingehlula lutho wena mnini mandla wonke ngiletha abantu bakho laba abangabe bethwele nzima emphefumulweni beswela ngitsho lokudla beswela ngitsho lezembatho beswela ngitsho lengubo beswela imisebenzi kodwa nxa bethembele kuwe uzabaphakamisa khulekela lelizwe lakithi elisebunzimeni ungalikhohlwa Jehova momhle nxa abakhokheli bakulezi sizwe besizwe amazwi la labo kabazilahle enyaweni zakho uphakamise lalo ilizwe ulibeke phezulu libalele ezizweni ezesaba wena hlalelatho silondoloze sila manje uzobe unaphakathi amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu
hayi ngibongile lami uNkulunkulu abe lathi
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya besixoxa lomfundisi iThandeko Zintimkandla igama lami nguNtungamile Inkomo asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Dr. Jackson, I come. Lo ka Janet Jackson elo Daddy Yankee besithi made for now silethemba liukholisile lizwa phuma ngapha emsakazweni we Studio 7 singakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank umnomzana Mangudi ayisithi amafutha emota ayipetrol asekhona abanye bayala besithi hayi lokho kulendwendwe ezinenye. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nesen Chamisa lithi
siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.